Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kuseni mthwakazi ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 kuLwezi 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edale lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezothabangu. Uqhamuke ukukhulumisana kubi phakathi kwabasekeli be-CCC abakucele likaThabangu labasekela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission koBulawayo izolo. Kwanela inyanga namuhla kuqale impi phakathi kweHamas le-Israel umanyana we-United Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu makhaza labantwana ababulawa ngamabhomba e-Israel e-Gaza Strip. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olokuvala izikhenxe ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezothabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umthethwandaba lo uzahlala endaweni ezivalisa koBulawayo eHarare eLupane laseGwanda kusukela ngehola lechumi ekuseni 10 o'clock usiyavala ngehola lesine ntambama 4 o'clock. Umthethwandaba weLupane uzabhalisa amabizo abazancintisa emathebeleleni North kuthi oweGwanda ubhalise abazancintisa emathebeleleni South. Abakucele likaThabangu labasekela umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa bazabhalisa bonke bephansi kwe-CCC okuzabangela ukuthi kube labantu ababili kumbe abedlula lapho abazancintisa kusikhundla sinye bemelele libandla. Intathelizindaba yethu Ezra Chisaspanda uxoxelo Thabangu yena osolwa licele likaChamisa lisithi usetshenziswa iZANU PF.
Asoke siyekele ispace, i-democratic space, for that matter, ukuthi singazisangeni, yithi esasikriyethayo kumele singene ku-by-election.
So kungena banjani?
Sizasebenzisa uhlelo lonalo olwaluvele lukhona ukuthi ama-candidates ayekhethiwe, abakhona ama-candidates athekhethiwe ngezinye izizathu ezishiyeneyo. Umuntu waba ngunumber one wabuya wakhitshwa, kwangena umuntu vele mhlawumbe akade engekho ku-race kumbe kwangena unumber three. So asisoke sibe lohlelo oluza buya lube khona ngaphandle kokuthi sithathe bona ababantu ababevele bekhethwe ngabantu sibabisele, ngoba yibo ababengama-favorites, yibo abantu abafunwa ngabantu. So sizababisela, yiyo i-opportunity esibanika yona ukuthi bayirepresenta abantu kuzindawo ezijiyeneyo, whether kusekhansilini kumbe kusephalamende.
Kunjalo kukhangale yini ukubizwa abanye okuthiwa yima-recalling, azayenzakala yini?
Ama-recall azayenzakala ngoba into le yama-recalls kumele ibe yi-national. Udaba lolu olwenzakalayo alwenzakalanga emathebeleleni, but saluqalise emathebeleleni ngezizathu ezijiyeneyo. Sizahamba ke siye kumaSwingo, sizahamba siye kumaMashonaland East, West Central, sizahamba eManicaland, sizahamba eMidlands, sizahamba eHarare ngendlela efananayo ukusibuzisisa, sicubungula ukuthi kungakukhona yini okwenzakalayo okufana naloko emathebeleleni. Kodwa sesivele sesikutholile ukuthi kukhona okwedlula futhi okwenzakala emathebeleleni. So ama-recalls, yes, bakhona abantu abazakhitshwa. Ukuthi kodwa abazakhitshwa nini, lokho kuzaba ku-leadership. Akusonto into engayikhuluma kathesi, bazabona nje abantu sebekhitshiwe kumbe sebesibabhalele izincwadi ukuthi sebekhitshwa.
bilizwi kubalandeli bebandla lakho le TRC.
Ilizwi ngelokuthi nansi isinqumo esesivelile esenkantolo, sisamukelenini celebratanini ukuthi selivunyelwa kathesa ukuthi likhulume izinto ezilihluphayo, selivunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeCongress, selizavunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeleadership ade liyikhalela ukuthi lifuna ukuthi lihambelani libe lama structures sathi siqalisa iMDC abantu babephiwa indlu la yokuthi bazikhethe ukuthi bazikhokhelele kuma district kuma ward sathi sesiku trip si kwathwa kusela lokho khona kuyana akubla sense of ownership i sense of ownership ukuthi into le abantu baze babone ukuthi ngeyabo kumele babe involved in it babe ngamalunga ebandla njalo kube lama cards azaba khona sizaba le drive yama cards kwenzela ukuthi abantu bajoin i party ube le card lakho abantu badingwe le regalia badingwe lama caps badingwe lama Zambia ukwenzela ukuthi kukhanye bagiye wazakale ubafanele lamaluba njengoba libona ukuthi iyelo inhleka okumangalisayo kodwa abantu akabalayo yona leyana uniform ibonakala kuphela ngemva kwama elections so we will do that i-office yami iza kukhangela konke konokuyana so ngiyalicela uZulu ukuthi lisixhase kulolu daba lokuthi sizama ngendlela zonke ukuthi iparty siyibisele lapho yayivele ikhona lapho lalikwazi khona ukuthi ipolitics nxa sifuna ukuthi sizidlale sizidlala njani nxa sifuna ukuthi sikhiphe izano siyikhipha ngayiphi indlela singeke sikhiphe izano ne strategy of ambiguity singeke sikhiphe izano ngokungena ngenyovane kumele sibakhangele ngamehlo siyibambe impofu siyibambe inyati ngempondo ayikhona ukuthi siflathele sibe sithi singayiflathela sithi sizakhipha okungemuva kwethu ukwenzela ukuthi singeke singene nyovane nyovane akungeni legumeni kuyazila ukuthi ungene nyovane
umnumzana sengezo Cabangu ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-TRC lanxa abanye abakucele likamnumzana Chamisa bekufakaza ukuthi bazancintisa kulolu khetho isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwanazi lo msekeli wakhe umnumzana Gift Ostalosi siziva abaphendulanga imibuzo yethu. Bebengadobhi njalo incingo zethu. Kusenjalo kubikwa kuqhamuke ingxabangxoza kobulawayo izolo phakathi kwamalunga e-TRC lapho abasebenza lo Cabangu abathi amalunga aleli bandla ahamba lo Chamisa. Ethu sele khona isikhulumeli sika Cabangu umnumzana Khaliphani Phugeni. UPhugeni uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngokwenza keleyo.
Bekukhona okudinga ukuthi kwenziwe ezekhi lapha ezekhi ngale Belmont. So ngafika ngangena bekule 3 abafor wethu abarikholwayo 3 or 5 or so I'm not sure of the number ngafika ngabingelela abantu bezekhi ngabingelela laba abafor wethu laba hayi sibingelelane kube mnandi sibili abanye omunye azambize sibili international spokesperson hayi sijoke but hayi manje siyabuyela siyi-independent ngithi hayi ngidifisela kahle abanye bambuze kathi sikhutshelweni thina mina njengoba ngiwakompofu sengithi hayi angazi bese ngilanda umhlanga besefe bese ngilanda umhlanga kathi manje umalume wami limkhuphele nangumuntu wakompofu ngimkhuphelele omunye athi hayi mina ngilidonga ngithi hayi manje nje ukuthi kube yimistake bengamelanga ukuthi ngabe ngiphumile and then it turns out ukuthi at that time bese kulabanye asebephumile bayaphandle bayakhuluma ukuthi ngikhona phakathi so basebe bangabantu asebesenzana i-reinforcement bafonelana ke baba abaningi so mase ngibuya ke mina lapha namfika ngingena emotweni kamhlanga kathi umfowethu siso sephumile ezwa le ndaba ye-reinforcement wahamba lo omunye olijandla uyakhuluma akazi ukuthi imphugeni wakhona uthi mnalinda uphugeni landinda uphugeni la mna sengimlanda ukuthi hayi impela uphugeni wakhona start iselfi hayi ahle yasuka-ke lapho-ke kwaba ngumsindo-ke omkhulu ukuthi wena phugeni ufunde kakhulu awungeke ukuthi ufunde kakhulu wenze kanti ngithi ngenzeni mina ngoba phela mina kwami ukukhuluma kuphela anti mina ngingu-spokesperson kwathiwa thina singene singama-girlfriends manje lina selifaka ama-girlfriends ngithi angazi ukuthi ukhuluma ngani akho decision engiyenzayo lokuthi kungene bani kwathini angikwazi konke lokho so i-reinforcement yabithe isifika-ke kuthiwa nangu uphugeni nabo bebeya bezogcwala lapho umhlanga wase washesha-ke wavala imota-ke wadrayiva far away ke kodwa ayebese kungumsindo ngoba usiso ubemi about 500 meters away uzwile umsindo wakhona. They still remain abafowethu aba confused of course la my sense of my decisions. I'm not even there ngiyatshelwa mina ukuthi ayisokwenziwe lokhu la
umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezochaba ngu Usthandekile Mhlanga uxoxe njalo lobe ngomsekeli kaMeya wakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena uxoxiswe nguChabangu ekubeni ngukansila wempopo ma
incwadi yomungameli wethu bikhona lalabo ke abasayinelayo bakwa-accepta bezek baamukela amaphepha ethu and we are happy ukuthi lokho sime lapho esasime khona and izakhamizi zakoBulawayo loBulawayo kuyakwazi ukuthi inkokheli zabo ngobani abantu bazakhuluma uBulawayo uzakhuluma
amalunga ebandla leno axotshwa kubandla le-CCC lomthethwandaba wokuvuma manje lizayinelisa yini ukuncintisa njenge-CCC amaphepha yena azapasa yini i-nomination courting hlala njalo ngasoza liphikise yini umnumzana Chabanga
hayi mina ngeke ngakhuluma ngoChabanga ngoba la ulahlekile uhlanisa ati gange siyale mina ngikhuluma ngevision epart ekhokhelwa ngumungameli wethu babu advocate Nelson Chamisa uChamisa akazange xotshe umuntu umuntu lokho kwenzeka le mntu endaba yebo siyakuhlonipha ngokukhona le but ngokwabo labo Chabanga lokho lingayabuza inkundla ye electoral court ukuthi kanti labantu bayamukele njani njoba bona besithi baxotshwa singaze sibuyele besilikhule siyabuyela futhi besilikhule siyabuyela futhi kuzaze kulunge kuqonde ngoba asingeke salahlela amasimindo akho ukuthi hayi ngcono zidle abantu bakoBulawayo sozibe kuvume xa bevumela lakho ke abakutshengise khonoko mhlaka 9 December bekhulume sithi hayi linasilazi laxotshwa
kodwa sokuzaba lama double candidates CCC ababili
hayi enqabe ngabisa ama double candidate mina I'm ready for anyone ngimlindele lalo bazamfake ukuthi hayi ngena mina bemfuna yena uChaba ukuthi ezoncithisana nami la ukuthi sibone ukuthi indula umabutho kumbe uChaba
sizwile njalo ukuthi kube le ngxabangxoza lapho umnumzana Phukeni ethuselwe khona ngamalunga ebandla lesisi yaxotshwayo
hayi mina ngama featuring ngathi angilante ngiyazi kodwa ke ngile mlayezo kumfowethu Phukeni I think kumele eme lapha eme khona kuba uMonzora andiyazi ngoba akusisi latasimazi lokho ukuthi kube ngxabangxoza phambi kwenomination court okwahamba njani kwathi umsobho kwasala amaqanda hayi lokho asikwazi ukuthe kodwa my advice as a brother it's a brotherly advice kawuyele ngakibo ule identity ulo pow
umnumzana Donaldson Mabutho uxotshiswe ngumnumzana Sengezochabangu esikhundleni sikakansila wakoBulawayo futhi ube ngumsekeli kaMeya waleli dolobho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi liyanda inani labantu abafela emigodini yokwemba amatshe aligugu ngoba abanengi babo besenza lokhu ngaphandle komthetho emigodini eyingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi igqweta elikhulu likahulumende u-Attorney General omutsha unkosikazi Virginia Mabiza ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo wathembisa ukusebenza gadalala. Sesingena kumbiko elisithumela yona balaleli likhuluma okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli amina since nje ngase ngingasavuli le Studio 7 because of i-CCC ilomsindo abantu bakhona balomsindo mawuthi uyavula i-Studio 7 uthole i-CCC abantu bakhona belomsindo kwamanje ngamahundutula oluzwelinye libhonga ngaphelinye ngapha uchaba ngurongo whatsoever CCC liyayangisa okwamanje lithi alihambe ukuyovota ukuvotela amakhansela lisutsa bani lisigwaza ngowenu ningacabanga ukuthi thina siyalincenga mali ingafuni ukuphuma vele eZimbabwe ichamisa ngabi khona vele kupolitiki because ichamisa kalasithunzi ichamisa yilwana umuntu ongalasithunzi wakho kwabulawa umbongeni incube phambi kwakhe president enjani nalepo mina kuba kuya ngami kuyingiyifamily kambongeni incube kuba ngakhokhisa ichamisa i-500,000 abantu bakhibo kambongeni incube makwe ukuthi basaphila bakhona bayezwa bangithinte la bafunela amaloya babophisa uchamisa umntwana wabo wafa phambi kukachamisa umntwana wabo esiya kufa ebulawa ngabantu abeseyathatha umbongeni incube phambi kukachamisa ngoba wathi uma umbongeni ebaleka wabalekela kupresident wakhe phela uchamisa uchamisa ngoba kalasithunzi befika bemthathela khona lapho bemtshaba eze bembulala uchamisa ebhekile ayezothi president kwalokho kuba nje bathola umuntu wabophisa uchamisa ba anele bathola i-500,000 kuchamisa
Studio 7 litshona njani basazi betha kahle yeah sicela la klike lidlale phela ama audio wethu hawo kanti sawonani kanti sawonani hayi mfisa ukuncoma kuphela uthabanga hayi hayi lubaba lo hayi ngeke singakutsho nje ukuthi ama-3+ amahle uma ungayazi ipolitiki useza khontinya lokuthi wena uthabanga uthabanga but uma uzazi ukuthi uyi-MP under i-3+ kumbe uyisenetha or uyini usesikhundleni kuyokusiza ukuthi ugide isiginqi sikathabanga right now ngoba kwayona i-3+ ayiselayo into ezayenza ngoba amazi kumbe la abathi abamazi ipolitiki machawe ingenye into edinga ukuthi uyi-understand ayidingi ukuthi uyizwe uyizwe umuntu ukuthi usithweni yayixoxe yayazi politiki uthabanga uhamba ngepolitiki kahambi ngepolitiki yepapa lamagwinya hamba ipolitiki estraight yesemthethweni ngakuzombona ehambe wina amakhese and uyobacotsha bonke abangalandeli ipolitiki kumba bangalandeli umthetho ka-SG uyobacotsha bonke bayophuma and akula muntu ozomenza lutho futhi la i-3+ ayisezi angeke isakhona ukumcotsha izilongo mayidlule kukuyiwina le case
vuka mthwakazi vuka abantu yithi abantu yithi yithi abantu salibonani mahlabezulu mthwakazi omuhle ngiyalinxusa njalo ngiyalicela ngesisa sonke ukuba kobulawayo asizameni ukuthi sivoteleni i-MRP imthwakazi republic party kula ama-by-elections azayo singakhalali ngoba singakhalala sesinikeza iZANU-PF ithuba lokuba igcine ithola i-2/3 majority eparlamenti eyinto esilwalayo esingafuniyo ukuthi ibe iyithole njalo asefuna ukuthi ingafi yabusa ibulawayo ibulawayo umzo omkhulu wamandebele okamzilikazi kamashobana asiyalinde ibulawayo yethu bengaze bebelokhu besithathela kancane kancane ngapha emakhaya emaphandleni ibulawayo iyale iqinile iyimbumba itesaka ngudlovu okhulumayo etsholotsho kuwadi 12 ngicela siyenzeni njalo naso isimemo engilaso bangithi ngiyabonga
Kunjani ku-Studio 7 omuhle ngikhuluma ngisentaba zinduna egadadi la umsakazi wami kwenzakale isimanga lapha okwenzakaleyo bekulabantu abemthwakazi lapha ade bebuye ngomgqibelo bese kwenza lukhani okuthiwa kwemtolo laphana ukuzokhumbula amakhawe lawana sijiya egadadi laphana mina njengomculi ngizamile ukufaka imculo njengoba nisikhathi esiningi angifaka umculo laphana abantu bajabule kube kuhle ngicebe ngabanye ukuthi ayibhalisa u-entertain abantu ngithese ngisithi ngiyaqala umculo laphana abangitshela ukuthi abafuni ingoma zamashona kodwa ingoma de ngizihlabela bezingesesindebeleni ngiyathaya nje umsebe wesindebele isunkula esindebeleni azange ngiphatheke kuhle umsakazi wami ngathi sengisuka laphana ngasuka sengikhalala sengisihambela abantu labana babedakiwe ubuningi babona labana babegqoka amabheju bangilandela ngobuningi bezama ukuthi balwisane lami kabanzi kodwa hhayi abasazange banginalameli kodwa ngithi kungasenani lina bantu bemthwakazi ngithanda ukuthi ngiliqondise thina sihlala lapha entabazinduna abantu abethu abakaze babona ubunqumo bethu nale uyaligqoka imsisi lihamba ngamapenti abanye veleli ngalamapenti linqunu bhunu lize tshengisa abantu abethu into abazinduna lapho kunqunukeni omama laba babebuyile ababegqoke iziketi lezana babephakamisile iziketi zikhona lezimfitshane kukhanya imilenze kukhanya amaprinti kucina kweprinti yomuntu ongumama kanti yikho kubuyela emasikweni yini lokho elithi abantu ababuyela emasikweni ochaka yikho ababekwenza yini olobhekula yibo ababekwenza yikho ababekwenza yini ngoba selihambaze mina owami umntwana khonapha ekhakakazi abona iphenti lami ngaphandle kokuthi alibone ecingweni kodwa kuyisimanga ukuthi lina liyabuya ligida livulela abantwana amaphenti ibisenza into eziyisimanga njalo indawo liyana yila ma-toilet lapha ibuya libuthane libaningi ligcwalisa iganga leliyana idoti abantu basale bephila nzima bephefumula umoya ongcolileyo umoya wenu lisuka la ukhatshana ngicela ukuthi next time nxa libuya libuye lilungiselele ukuthi laphana kube nezambuzi ama-toilet kube kline libe ligqoke kahle le misisi yenu ukuze abantu abethu bangasali bebona ihlazo lenhlamba yenu elibuya lizoyenza esigabeni sethu lithiya lingcolisa indawo yethu ngedoti yenu asali ukuthi amakhawa akhunjulwe kodwa sicela ukuthi libuye lile nhlonipho lingasibuye lilihambaze
lawo bekungamazwi enu linaba laleli bestudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwanela inyanga egcweleyo namuhla kuqale impi phakathi kweHamas leIsrael. Umanyano weUnited Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu makhaza kanye labantwana ababulawa ngamabhomba eIsrael eGaza Strip. Unobhala jikelele womanyano weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres Uthele intatheli zindaba eNew York izolo ukuthi kumele iHamas leIsrael zibeke phansi izikhali ukuze kuphathiswe abantu abadinga usizo oluphuthumayo kulindawo. Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden yena ubikwa ekhulumelo mkhokheli kahulumende weIsrael. Umnumzana Benjamin Netanyahu izolo mayelana ngokumisa limpi. Kusenjalo, owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump umiswe emthethwandaba eNew York izolo esetheswa icala lokuqamba amanga ngenotho yakhe ukuze ethole izikwelede emabhanga. Esipha ubufakazi phambi kwenkundla umnumzana Trump uchothoze umahluli lomtshutshisi esithi ngabantu abamzondayo abamhlukuluza ngabomo nje ngendaba zombusazwe. Sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika futhi eyingcweti kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into enkulu ukuthi uTrump uyile yena ngokwakhe mathupha emthethwandaba kuyinto eqhakathekileyo eMelika lathe sidingayo eZimbabwe ukuthiwa iequality before the law kulingana kwabantu emthethweni kalanga wathi mina kangiye emthethweni ngokuba eZimbabwe sihlangana lesimo sokuthi abebandla libusayo kabayi emthethwandaba ngendlela lesikhangelele kuyo kababotshwa ngendlela leyo kubotshwa laba baqembela iphikisayo kodwa esikubonileyo eMelika yikuthi uTrump lanxa engu-former president lanxa engumuntu owayebusa lanxa engumuntu olemali lanxa engumuntu omkhulu uyile emthethwandaba wayakhuluma zona lezi zinto lanxa abantu bengasuthiseka ukuthi kasazikhulumanga kahle bebona ekade ehlambalaza eseyisa isenza konke lokhuyana okukhulu yikuthi konke lokhu bekukhulume semthethwandaba kuyinto enhle kakhulu eMelika.
UTrump siyazi ukuthi useke wamiswa njalo enkantolo ebhekane lamanye amacala njalo njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngomnyaka ozayo sesibonile ukuthi kubandla lakhe lama-Republicans nguye okhokhelayo njalo uqhubeka ethola usekelo. Ngezinye indlela singathi ukumiswa enkantolo lokhu kumenza athole usekelo yini uTrump?
Ebantwini abavele bemthanda uTrump bazamthanda kakhulu okuphindwe kanenge ngesenzo sona leso sokuthi aye emthethwandaba ngoba babe embona ethwele isiphambano sabo ebahluphekela kakhulu okwedlula laba abanye bazaqina kakhulu ke ngomva kwakhe angalimala khona kukulaba abazimeleyo esithi ngama independent abaya ngokuthi umuntu okhulumani basebelandela khona lokho lapha angalimala khona kodwa ke kulabo abavele bemsekela hayi kuza kwenza ukuthi aqine kakhulu kuma primary Republican Party ukuza umpha amathuba amakhulu kakhulu ukuthi aphumelele lanxa nje vele ngunumber 1 lokho okwenzakala ukuthi ayemthethwandaba kuza kwenza ukuthi abantu bamthande kakhulu abavele bemthanda sengalimala nje kulaba abanye kodwa angiboni ngalesi sikhathi ukuthi kuzabayo kulimala okukhulu kakhulu
uMongameli Biden olilunga lebandla lamademocrats ngakolunye uhlangothi sibona la edonsa nzima kuphenyo lokhu esingathi ngama-polls alubana ethe waba nguye ongqikilana loTrump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo singabona izalankomoni
uBiden abantu abaningi bambone sekhulile kakhulu okuyinto ezamlimaza nxa ngabe eyicandidate ngo-2024 ku-presidential election. Kodwa kusengalimala vele khona ku-Democratic Party okungenzeka ukuthi kunyaka lo ozayo sibona abanye besukuma besithi ayifakani mina. Angiboni ukuthi uzangena eyedwa ama-primary e-Democratic Party bazasukuma babe baningi abantu bazabe sithi usekhulile kakhulu. Angekaza anqobe ama-Republicans. Into ezabe ikhulunywa kakhulu ukuthi sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump. Yikho abazabe bekukhuluma abe-Democratic Party kakhulu. Ngakho ke uBiden angiboni ukuthi bazabe besiqiniseko ngeminyaka yakhe ukuthi usenganqoba ukhetho i-general election ngo-2024.
Umnumzana efidlela Ncube uyingcweti yecobungula ezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Hala sempandleni uThemba Maseko ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili umthethwandaba wenomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuphalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango. likhumbule zikhona izakusihlwa mthwakazi omuhle. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo muntungamilinkomo litshone kuhle.